Umbiko owethulwe ngabenhlanganiso yezindaba eye The Century yakwele Melika uveza ukuba usomabhizimusi onguye njalo umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, uMnumzana Kudakwashe Thabgirei, uphiwa imisebenzi eminengi emtholisa inzuzo nguhulumende okungekho emthethweni esebenzisa amakampani akhe amaningi aselizweni laphandle kwelizwe. Abe The Century bathi uThabgirei ulamakampani abalisela akubhizimusi lemihlobo etshiyeneyo yamandla kagetsi ukuthwalwa lokuhanjiswa kwempahla ezokwemba amatshe aligugu ukuthenga lokuthengisa impahla etshiyeneyo kwamanye amazwe esebenzisana labanye osomabhizimusi bakwele South Africa leMauritius. Imali abayitholayo ibikwa beyigcina emabhanga akwamanye amazwe okuyinto eyenza ilizwe lilahlekelwe yimali eningi kakhulu. Ngaphandle komkhokheli welizwe uThabgirei ubikwa ezwanana kakhulu leziphathamandla zikahulumende ezisezikhundleni zaphezulu ogoqela abakubutho abasebenza ensitha kanye labakumankampani kahulumende. Ngomnyaka ka-2019 uThabgirei ubikwa wabhadala izigidi lezigidi zemali yakwele Melika kwenye inkampani yabakubutho ukuze inkampani eyaziwa ngokuthi Landela Mining Ventures yanelise ukuthenga ingxenye yenkampani yeGreat Dyke Investments esebenzisana leyinye njalo inkampani yaseRussia. Uhulumende ubikwa njalo watholisa enye yala mankampani angamachumi amane eyeSakunda Holdings amadola edlula ibhiliyoni elengxenye 1.6 billion ukuthi yanelise ukuthenga impahla enjengegolide, amabhasi, imithi yokuhlanza amanzi kusetshenziswa indlela engacacanga. UThabgirei ubikwa waphiwa kumbe wathengiselwa ingxenye yenkampani kahulumende elemigodi eminingi ilizwe lonke yekuvimba Mining House, njalo lokhu kusenziwa ngendlela engacacanga. Abe The Century bakhuthaza inhlangothi zikahulumende ezigoqela amapholisa, idale lephalamende kanye labakukhomishini eye Anti-Corruption Commission ukuba aphenye uThabgirei lamankampani akhe. Enye ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi kumqoka ukuba lidingisiswe iqiniso phezu kwendaba zenkohlakalo ezetheswa uThabgirei ekusebenzeni kwakhe lohulumende.
Njengoba silayo iZimbabwe Anti-Corruption Commission eyanikwa amandla ngumkhokheli welizwe ukuthi icazulule, ixwayisise, i-investigate into lezi eze-corruption, bengibona njengani sokumele layo ithathe ama-cases anjengalawa isitshele ukuthi ungaba neqiniso elikhona yini endabeni ezinjengalezi ezikhulunywa ngobaba uThabgirei ezenkohlakalo, ngoba nxa kuyikho kuyabe kuludubo olukhulu kakhulu.
Okuvezwe yilo luphenyo lwabe The Century ukutshela uthi akuqali lamhla.
Isingesibili i-report le ikhomba ubaba uThabgirei ngendaba lezi ezenkohlakalo. Singakhangelisisa njalo sizabona ukuthi amanye ama-audit report eka-2017 layo itshengisa ukuthi bekungahambi kakuhle ku-Command Agriculture.
UMnumzana Njabulo Moyo okuhlangothi olubona ngezokufundisana lozulu enhlanganisweni ephatheke kumikhankaso yokulwisana lemisebenzi yenkohlakalo ye-Transparency International Zimbabwe, TIZ, laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Okuqala, umnotho lowo ungumnotho ongaba lakho ukuthi uncedise uzulu welizwe leZimbabwe, kodwa ngenxa yendlela osuswa ngayo elizweni kusebenzisa amabhanga akwamanye amazwe amukela imali zalolo hlobo, imali ezingelabo mgceke, imali ezilobugwelegwele kizo, kwenza ukuthi kudale ubunzima ngenxa yokuthi lawo amazwe agoqela amazwe anjengabo Switzerland athatha lezi mali wona ngawala ndaba kakhulu lokuthi imali le ivele ngapi. Kodwa thina njengesizwe siyalimala kakhulu silokuxhopheka ngoba nale imali isebenziswa ngendlela engelabo mgceke.
Okwenzakalayo umoyo uthi kuyinto ebuhlungu ngoba kubulala ilizwe, esithi bona njenge-TIZ bafisa ukuba ngabe uhulumende uyafaka imigoqo yokuvimba ukuphuma kwemali yelizwe isiyagciniswa kwamanye amazwe.
Isinanzelele ukuthi bakhona abasebenzelana duzane dalaba abasemandleni. Labo abantu siyananzelela ukuthi esikhathini esiningi balokuvikelwa lapho besebenzisa imali ngendlela engaqondanga, balokuthola inzuzo yemali kwamanye amazwe ngentengo eziphansi. Lokhu konke kuyizinto ezibulala isizwe. Sinanzelela ukuthi abantu bona labo njalo bayathola bayakhutshelwa ukuthi babhadale ama-taxes achiyeneyo lapho nxa beyenza ezamabhizimusi. Lokhu kuyinto engaqondanga ezabulala isizwe, njalo esibulale isizwe seZimbabwe. Nxa sinanzelela imali ezikhulunywa ngazo zinkulungwane zamabiliyoni ezethusayo ezibe zingancedisa kathesi ngesikhathi somkhuhlane lo esibhekane lawo e-COVID-19, kodwa lezi mali sizibona sisiba yimali ezikhitshwayo ngansitha.
Elinye igqwetha elilodumo u-advocate Abraham Mateta uthi kuyinto edanisayo lokho sekuvezwe ngumbiko wabe-The Sentry.
Kuyadanisa kakhulu ukuba kwazi ukuthi kulo muntu oyedwa oseyenelisile ukuthi athathe iZimbabwe ayifake ekhwapheni lakhe. Kubuhlungu kakhulu uma sikhangela ukuthi okwakathesi uhulumende kaqhubi kuhle izinhlelo zakhe ezifana leze-social protection. Abantu bayahlupheka, i-service provision ayenzakali kuhle, kodwa kulo muntu oyedwa othatha amathenda wonke akahulumende, umuntu oyedwa olamakhampani ndawo yonke.
UMateta uthi kumqoka ukuba ilizwe lisebenze ngendlela elokucaca.
Ngiyafisa kakhulu ukuthi sibe lilizwe elibuswa ngendlela eletransparency, hayi ukuthi umuntu oyedwa nguye oyabe ethola into zonke. Kuyamangalisa kakhulu ngoba asizwisisi ukuthi ubudlelwane bakhe labaphatha intambo kumbe lababusayo isizwe bumi kanjani. Njalo kuyesabeka ukuthi labanye abantu abamabandla aphikisayo labo bazithulele zwi. Ngibona ngane ngxenye besaba ukukhanywa njengoba besidla labo.
Lumsakazo oxhumane lomunye wamalunga edale lephalamende ongomunye wamalunga ekomiti ye-Portfolio Committee on Budget, Finance and Economic Development, uMnumzana Matthew Nyashanu, ongathandanga ukuthathwa amazwi, kodwa wathi khona bezoyihluzisisa le ripoti yabe-The Sentry bese besipha umbono wabo njengekomiti. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, uMnumzana John Mangunjika, uthe ebuzwa yi-Studio 7 ngalolu daba, uthe laye usanda kuyibala iripoti eyabe-The Sentry, kodwa akalalwazi ngokukhulunywayo, ngakho-ke angazake aphe umbono wakhe ngalolu daba njengoba kungasilo gwalo olunikezwe uhulumende. I-Studio 7 izamile ukuxhumana loTagwire ngokwakhe, kodwa ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumezi isigama.